indaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ebuseni ziku 29 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali efunwa yimuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku-3,656 ngolwezi yaya ku-4,188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe.
Ngingavumelana nakho ukuthi ikhuphukile, singachiyana likho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Siyaye sibone ngathi nedlulileko ngesikhathini esidlulileyo uhulumende engani uyasihla.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezihlalela evalweni ezindlini njengabanye kulelo lizwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus ohlasele lelo lizwe.
Kuvaliwe, akula bantu omele baye emsebenzini labantu omele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17. Izikolo bemele zivule umhlaka 3 sekumele kuvule umhlaka 17. Asiyasiqiniseko sokuthi umhlaka 17 zizakhona ukuvula yini izikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali efunwa yimuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku-3,656 ngolwezi yaya ku-4,188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi imali le ikhuphuke ngesilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini i-14.5%. Kodwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ngokubona kwayo imali le iqonge ngesilinganiso esedlula kakhulu esiqanjwe yiZimstats. Inhlanganiso le ithi ngenxa yokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla, umndeni owodwa okwamanje udinga imali engafika kunkulungwane ezisitshiyagalombili 8,000 kusiya phezulu ukuze wenelise ukuthenga zonke indingeko zempilo ngenyanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba.
Esikwaziyo thina ikuthi nje esithi PDL ikhuphukile kumnyaka odlulileyo ikhutshulwa ngendaba yokuthi imali esiyisebenzisayo ibikhanya nje idleka kumbe iswela indleko singathi nxa ikhangelane le mali eyangaphandle belizwe. Lokho esangenisa ke imali yethu le esithi ngama-RTGS kumbe ama-bond sibone intengo yezinto zikhuphuka nxa sesisebenzisa ke imali yakithi. Sibona ke njengoba ke imali yakithi ke iluza nasikelwa luhlonzi ngenyanga kumbe ngeziki sesibone ke ibhasikiti ke kumbe ngathi siyibhasikete kumbe imali okufanele iholwe ngabantu sesibone ke ikhuphuka kusiyaphela umnyaka ibiloko ikhuphuka sibili ayibambeki. Sikhangelele ukuthi njalo njengoba nje imali yethu loku ishela ke uhlonzi against American dollar kumbe imali yamanye angaphandle kwamazwe sizabona ke i-PDL kumbe i-PDL ilokhe nje ikhuphuke siya phambili. So singavumelana lakho ukuthi ikhuphukile, singachiyana likho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Siyaye sibone ngathi nedlulileko ngesikhathini esidlulileyo uhulumende engani uyasihla. So ama-figures-ke kumbe inombolo uhulumende lazozikhiphayo singaba zingama-figures engasizoqiniso kodwa ke kuyikuthi ngiqiniso ukuthi ke i-poverty line ke ikhuphukile.
Ngokubona kwenu ingaphi kathesi i-poverty datum line, imuli elabantu abahlanu idinga malini ukuze iphile kuhle ngenyanga?
kuloku phikiswana kodwa ke asithatheni phela ihlanganiso ezinjengabo Consumer Council. Kodwa manje ama organization phela bathi u Consumer Council nxa ekhuluma kulama figures nje athize une poverty datum line nje echiya ezinye izinto angaphandle abangathi kumbe bangathi poverty food poverty line nabi khangelele ukudla kuphela ingachiya izinto ezinjengabo sulfate ichinda izinto ezinjengabo zibhuku ichiye ngaphandle ibeka ke 5,000 bond RTGS yiyo ke imali okufanele iholwe imuli elabantu abayisithupha imali ke yokudla kuphela singazalike i-school fees lokunye okuthize njengoba nisitsho nxa sigoqela ke konke iphakeme sibili ukuthi ifika kuma 7,000 to 8,000 imali engafunakala ngenyanga.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezizivalela ezindlini njengabaningi kulelo lizwe. Kukanti akusayiwa emsebenzini ezikolo ngitsho lasezitolo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus osubulele abantu abedlula ikhulu 106 njalo wachiya abazinkulungwane ezifika phose ezinhlanu 4,515 zigula. Lo mkhuhlane usumemetheke wayangena kwamanye amazwe okubangele ukuthi ilizwe leChina livale imingcele yalo njalo litshele uZulu ukuthi engaphumi ezindlini kumbe kubonakala emgwaqweni ehamba-hamba njengoba lo mkhuhlane umemetheka lula. Umkhuhlane we-coronavirus wandise ukuhlasela inyamazana kodwa usuhlasele abantu iningi liseChina. Uthelelwana ngesikhwehlelo, iziginqo kumbe umphefumulo. Lo mkhuhlane waqhamuka edolobheni le-Hunan kwele-China lapho okuthengiswa ngokungekho emthethweni inyama ezinanakazana ezifana labomalulwane, amaxoxo, amaqaqa, amagola, lama-camel okudliwa ngabaningi eChina. Kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ulakho ukumemetheka umhlaba wonke ngoba izizalwane zeChina zigcwele emazweni amaningi omhlaba jikelele kanye leseZimbabwe. Osehlaselwe ngumkhuhlane lo ubikwa ebonakala ngokuvuza amakhala, uqhuqho, ukutshaya likhanda lokoma umphimbo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe inkosazana noMalanga Ndebele ohlala edolobheni leShanghai khonale kweleChina ukuze sizwe ukuthi umomo unjani kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane.
Isimo ngapha kasinanga kahle kodwa ngapha kungcono nxa sesilinganisa lezinye indawo. Ngapha abantu lokhe bekhona ukuyenza abakufuna ukukwenza, ukuyavakavakasha phandle, ukuyathenga abakufuna ukuthenga. Kwezindawo abasayenelisi ukwenza lokho. But into abasitshele yona yokuthi singahlangani sibe likumba. We should avoid being in groups. So because this thing is like person to person contact.
Usuke wambona yini umuntu ohlaselwe yivirus yona?
Hayi, angazi. But from my videos, yes.
Manje nxa usithi wena litshona lizivalele kutsho ukuthi bathi kuzaze kube nini?
Abalasiqiniseko ngoba sebemuva ama-dates okuvula umsebenzi because vele abantu ade bevalile for i-Chinese New Year. So bekumele ukuthi abantu babuyele emsebenzini mhlaka 3 but kwamuva to a week later. Sebemuvile futhi to another week. So asikwazi ukuthi kumbe bazamuva futhi kumbe kuyabe sokulungela ngaleso sikhathi kumele sibuyele.
Manje abaya ezikolo lemsebenzini ke
kuvaliwe, akula bantu kumele baye emsebenzini labantu kumele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17 ngokwakhathesi. Izikolo bemele zivule umhlaka 3 kodwa naso amalanga semuziwe sokumele kuvule umhlaka 17. Asiyasiqiniseko sokuthi umhlaka 17 zizakhona ukuvula yini ezikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Lo nkosazana noMalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kweleChina ubekhuluma ecingweni loChrista Gande weStudio 7 ekhonale kweleChina.
Ninga kutoluta ba logo male simo SCV sendlala eZimbabwe. Esile tulela emsakazweni we Studio 7 kuze kuyefika ngolesihlanu kusukela ngo past 7 kusiya ngo 8 ntambama. Lisithola kumakagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo ku Facebook ukukhasi le VOA Ndebele. Ningakhohlwa lokusithumezela imlayezelo yenu ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umnyaka esiwugqibileyo uphele kule themba lokuba lo esisiwusungule oka-2020 uza kuba ngokukhomisana umlotha kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvakatshela ilizwe kwalo owayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UChris Gandhi weStudio 7 ukhulumele isikhulumeli sikaMnumzana Mbeki. UMnumzana siyabulela Gebe ngeviki ezimbili ezedluleyo embuza ukuthi uMnumzana Mbeki ukhangelelwe nini ukuya njalo eZimbabwe. Kodwa wathi kumele athumele incwadi ye-email kuze kube lanamuhla kakaphenduli. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande ukhulumele ngcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Angriston Sibanda.
Ukukhulumisana kade kuyinto ekade sayikhalela sonke, kodwa-ke thina besivele silensolo yokuthi uMnumzana uMbeki ma esiza angabuthanisi abezombusazwe bodwa, avalele abamabandla phandle, avalele abenhlanganiso ezimeleyo phandle. Siyaphika sebe siyaphinda khokhana kwenziwa ngo-2009 ukuthi kube yinkazatho yabepolitiki bephanane izikhundla kungelani le ndaba zokuthi ilizwe liyanga. Siyabona ukuthi umphumela walokho yikuthi savuyela futhi kulokho esafikikho ukuthi nesikhiwa yizelo sam asizange sithole lutho thina abantu makhaza. So ke sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa futhi umfutho ukhwezelwe ukuze imbiza le ukukhulumisana ixhwathe, kanti nxa ixhwatha njalo wonke umuntu abe khona, sonke sibe khona kuloko kukhuluma, ngoba ama-politician abaningi abasamelanga zisizo zabantu, sebemele izithu zabo. Kodwa sifuna ukuthi kube khona umuntu wonke kuleli dala lelithi ukuthi kumele izifiso zabantu makhaza, hatshi izithu zama-politician.
Kodwa abanye bathi kukhanya kulokudonselana kunhlanganiso ezijeneyo ezifana lezenkonzo lezinye ezinjalo okungabangela ukuthi kungabile ukukhulumisana okucacileyo. Ukubona njani wena khona?
Lokho kudonselana kubangelwa ngamaphoyo ngabazombusazwe. Abantu abezamabandla abafundisa abanye basezikhwameni zaleyo political party, abanye lawo bacatshangelwa ukuthi basezikhwameni zeyipho zaleyo political party. Kodwa-ke eseyokuqokoza yenza ukuthi abantu bakhulumisane yikuthi abantu bake bakhohlwe ngama-political parties, bake bacabange ukuthi bangamazimbabweni kuqala. Sonke nje singakhipha amabhashi kube ngumbuthano wezizalwane zeZimbabwe, kuqoke sikhohlwe ngokuthi leyo gqokela ithi bhashi laleyo gqokela ithi bhashi, sitalise khonaphana ukuthini kanti vele kuyini okuyizinto okusibambanisayo kuqala nokumqoka okusenza sibe ngabantu sibe yisizwe. Siqalise ukwakha sisukusela lapho kungela ugqoke amabhashi ephathi, ngoba the moment sitalise ukugqoka amabhashi amaphathi uzathola ukuthi labafundisi labo kulabanye ababe bephiwe imali ngeliyibandla, labanye labalule kuthiwa ucathenge ukuthi baphiwe imali ngeliyibandla kungathenjwana. Kanti vele inkulumo nje zonke nxa zizaba khona kuvele kujwayelekile ukuthi kungathenjwana, kodwa uma ukukhulumisana kungaqala kuzatholakala ukuthi kukhona okukuningi okusibambanisayo kuloku sehlukanisayo.
Manje kwenziweni ukuze abantu babambisane badonse ndawonye njengoba bekhanya bele mbono ehlukeneyo?
Kuthatha ukuthi kube lo muntu okuthiwa ngufacilitator othembakalayo, kumbe uMbeki ma kuwukuthi abantu isadathi iqinisile njalo lawo serious abize umhlangano, kubize umhlangano womuntu wonke, kungabuki kwamuntu wonke athi gwaqa njengasakwenza ngesikhathi sibumba i-constitution esaba lama stakeholder meeting. Kubuye abantu bezano PF, kubuye abantu makhaza, kubuye wonke umuntu abe khona. Siqalise ukukhulumisana kube le ndlela e-systematic ezayenza okwakuqala, siqale ngokuthi kuyini okusibambanisayo njengabantu, kuyini njalo izinto ezisihlukuluzayo njengabantu, singagqokanga babhathe ezombusazi. Singenza njalo uzathola ukuthi kuzaneliseke ukuthi kuqalise ukukhulunyiswana. Kuzabe kungekho lula okokuqala, kodwa kungaphindwa kuphinde. Abantu bazadiskhathi, sizathola ukuthi siyananzela ukuthi sizananzelelana ukuthi loba ungonakela ibandla kodwa uqakathekisa ilizwe lakho. Siyaqala ukwenza njalo, sizaqalisa okuthiwa yibucathula, bese into siqhubeka siya phambili. Mbayimbaye kuzase kulunge kuphela.
Lo ke ngumnumzana Angiston Sivanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esebhinga. Ngesikhangele eziphuma kwamanye amaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo namhlanje ekuseni. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uselobele umahluli umnumzana George Chiweshe incwadi embuza ngokuthi kungani watshengisa umkakhe uMary osesehlukana laye amaphepha esinqumo asithathayo sokuthi abantwana baye kuye uMary kodwa singakethulelwa umphakathi nomthethwandaba. Uthe unkosikazi wakhe wahle wavukela isikolo sabantu abakhe ukuthi ayebathatha esethwele isinqumo salo mthethwandaba sona singakethulwa. Owayengumholi wenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Love Mo Matombo, obhubhe ngomvulo eHarare, eseneminyaka eyi-75, ukhangelelwe ukungcwatshwa namhla emathuneni ekhaya lakubo eNewengo, eMutasa, eManicaland. Likhumbule ukuthi siya live streamer uhlelo lwethu lolu kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe impiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina ngiphuma endaweni yase Mathebeleni South endane yasemkholoke ngincube isibongo. Bengicela ukudlulisa kubaphathi like izinduna nabosobhukwe endaweni yakithi ngendaba yokuswelakala kwezulu kakhulukazi. Umbono wami bembona ukuthi khona abantu basesindebeleni bayakwazi ukuthi noma basesikhalangeni kahle kahle bayakwazi ukuthi uma ngabe izulu likhwamile kwenziwani, like uphuma kuyoshiswa amathambo egangeni kwenziwe yonke into yesintu. Bengicela ukuthi abantu basesikhalangeni basesindebeleni Mathebeleleni South bebeka ilanga lokuthi namhlanje asibekeni ilanga lokuthi namhlanje asambeni siyoshisa amathambo esigangeni kuzilwe nje kwenziwe isintu ukwenzela ukuthi ubudli bungabi khona emasimini lapho esilime khona noma silimile sikwazi ukuthola ukudla. Izinduna ngathi sezisebenzela uhulumende ngakho bahlezi belinde ukuthi uhulumende abatshele ukuthi bayenzeni kulokuthi bayenze into eyayisenziwa emandulo eyokuthi basukume bachisa amathambo bayenze isintu. Izintombi ezingakathombi zihambe ziyoshaya amayili izulu likwazi ukunetha njengokuba kokusenziwa kudala. Kathesi sokule simo sokuthi izulu malinetha liyamosha esizweni kumbe lishaya abantu lishaya izinkomo lenza yini okuyinto kumele ukuthi ngabe iyahlonishwa. Manje abasakwenza ngazi ukuthi kwenze njani ezinduneni zakithi kumbe abakwazi babiza abantu abadala bakhona babuza ukuthi kanti kokusenziwa njani ekuqaleni. Sitshela abantu ukuthi hayi sicela namhlanje libeke usuku lokuzila silungise isizwe sakithi. Nyabo yimuncube ovela endaweni yasemathebeleleni endaweni yasemkholoke. Nyabonga kakhulu.
Mina engikhulumayo ngingu-wise man wakwampofu ngisuka elwagwelu. Isimo saseZimbabwe singehlisa izinyembezi ngoba kwamanje ngiselizweni laseSouth Africa ngenxa yokuthi elizweni laseZimbabwe akusela kuthula akusela kudla, akusela mpilo. So ngiyafisa ukuthi ngibuyele elizweni lakithi, kodwa ngiyabona ukuthi ngaze mbuyele ngiyaphila ngani, ngoba ngiyafika ngibe luhlupho futhi. Akula msebenza, akula kudla, akulani. Ngihlala ngikhala, ngikhala, inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngiyafisa ukubuyela elizweni lakithi. Kodwa into engikhathazayo ukuthi ngiyafika ngenzeni. Into engiyifisayo ngabe kuyavuma kwenzwe i-rerun, kuvotwe katsha, iZANU-PF le iphume esikhundleni, mhlawumbe singathola ukuthula okuhle. Into eyinkinga yiZANU iyasihlukumezayo, lamanje siyahlukumezeka ngenxa yeZANU-PF. Sizaze siphumule nini? Sizaze siphumule nini ngeZANU-PF? Abamniki uChamisa akabuse, mhlawumbe singathola ukusutha eZimbabwe, mhlawumbe singathola ukuphila. Kunini sihlupheka ngomnangagwa Mgabe? Yonke into yeZANU-PF nje iyahlukumeza ilizwe. Yimi uWise Man wakwaMpofu from Elwagwele.
Ngiyabonga msazi ngokuzinikeza leli thuba. Igama lami mina u-Emmanuel Banda lapha eGoli. Ngoba msakazi yathi ukuthi zakhe yabamba laba bantu abatshontsha umhlaba banikezana ngehlobo ngehlobo lapho Grace Mgabe labanye abafika ikhulu ngo-2005. Kambe kungabe kubangwa yini ukuthi kuze kufike u-2020 umnyaka engaka abantu lokhu bengakabotshwa, bengakatshajwa, kungakaziwa ukuthi kwenzakalani ngabo? Hambe shiwo ilizwe elibizwa kuthiwe icala libole eZimbabwe, kuze kuthatha isikhathi esingaka abantu beze befe bephela Mgabe? Nampa abayafa labanye babo balokho besifa kancane kancane. Minister of Housing lo owaze washona 32.4 billion khona la ngama-90s, namanje abantu bakhona akekho obotshwayo. Kathi kahle kahle kudlalwa ngabantu noma kwenziwa into yeqiniso khonapho kunyu-dispensation yeleyo? Yena umnangagwa kungani engakabotshwa lamanje ngokubulala kwenza abantu ngekhokhola umuntu? Bona laba esibabona ephalamende labonduna abafungayo ukuthi bangabulala umuntu phambi kwekhamera, kungani lokho bengakabotshwa lamanje? Ake lisicacisele khonapho ukuthi kathi indaba kudlalwa ngabantu kangaka kulelo lizwe leZimbabwe? Siyabonga msakazi.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenela ukusithumela amazwi enu ngoWhatsApp +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Caroline Cox, olilunga le-British House of Lords, uthi wazibonela ngawakhe okwalandela ukubulawa kwabantu e-Abyei eSudan ngeviki edluleyo, njalo uzakhweza lolu daba ephalamende eBhilithane ukuthi lucwayisiswe. Umanyano United Nations uthi abantu beDarfur abazinkulungwane ezilitshumi lanye sebebalekele udlakela eWest Darfur State kuyonale inyanga kulandela ukungezwani phakathi kwama-Arabs labansundu okuqhamuke e-El Geneina ngenyanga edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika, siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe. Sicubungula udaba lwe-impeachment kanye lokhetho oluzayo.
Ubufakazi uhlupho lapho olukhona ukuthi ubufakazi lobo nxa kulethwa, ngibona ingathi kusasele izinto eziningi ezihlotayo ezenza ukuthi ngabe ubufakazi lobo buyaqina. Kodwa-ke kathesi asibo bufakazi kahle kahle esingathi ubufakazi obuqinileyo. Kakhulu singathi ubufakazi labo singabubeka sithi i-criticism evela kuma-opposition. So konkwana kwesinye isikhathi nxa ungakukhangela ngoluhlu ngoluhlu lomthetho uphinde ukhangela njalo ngoluhlu lwesipolitiki kuba lomehluko nga ukhangela ngoluhlu lwesipolitiki sekusuka lendlela eziningi abasebenzisa ukuqasha noma mhlawumbe ukuvika ukuthaya indiva leyo nto eyenzakalayo kodwa ke xa sesikhangela umthetho wawona uTrump akula muntu ongakwaziyo bayakwazi ukuthi wawona into ayengafanelanga ukuthi ngabe wayenza lokana nxa kulandelwa isisekelo sombuso waseamerika esiyiso abasebenza abasibala nsuku zonke kodwa ke nxa sesikhangela bejikisa ngabo politically bayamsekela ngenxa yokuthi bona bayazi ukuthi nxa kungajika kube ngale ndlela kusuze kuhambe kahle
sesikhangela ukhetho oluzayo la malunga ebandla lama-Democrats akhangelele ukuthi angancintisa kumbe umnumzana Joe Biden kumbe umnumzana Bernie Sanders ungase beqondane laye uMongameli Trump kozala nkomoni
ukungabe kuhle mhlambe nxa ukuthi baye badinga abanye abantu abatsha mhlambe noma abasebe abasachisa kwezepolitiki okufana mhlambe lendlela uObama angena ngakhona kodwa ke labo uJoe Biden isibala lalomunye baba lo ngabantu asekele babe khona lapha behluleka so ayikho into ezatshintsha mina nje nxa kusase yibo bona laba abayibo ama friend runners abazabe begijima maphambili against uDonald Trump mbona ngathi uTrump still uzaqhubekela phambili uzabanqoba kakhulu kathesi ke uzabanqoba more than ngidlela anqoba ngayo Hillary Clinton
balutshana ababevele bekholwa ukuthi enganqoba unkosikazi Hillary Clinton inhlelo zakhe ziyaphumelela kuyini ngaye abantu abangabe bekuthanda
akakhulu abantu into engibona ngathi esisenza ukuthi abantu bengathi abeAmerica sengathi bayamthanda uTrump kungenxa yokuthi since sekulokho wangena umnotho waseAmerica ukhanywa ndlondlobala ukwedlula isikhathi sangemuva ubudlelwane bakhe lelizwe elifana le-Middle East efana elifana le-Israel konkwana lakhona kuyamakhela isithunzi ukuthi aqhubekele phambili engumuntu othandwayo kodwa-ke nxa ungakhangela kakhulu labo abanye abangathi bayaluza ama-elections ngabantu ababe kukuthi baye babeka inkulumo embi against abantu base-Israel okuyiyo eyinto engathi ingumgogodla kakhulu kwezepolitiki yase-America so konkwana ngibona ngathi ilapho afike khona wakuthaya khona esikhonkosini wabona ukuthi wakufunda ukuthi lapha nxa ngingenza kanje ngingaqinisa umnotho kwele Melika ngiphinde njalo ngiqinise nginikeze ama-Jewish people i-assurance ngoba kuyibo njalo abaphethe ezomnotho kakhulu elizweni lase-America kuzakwenza ukuthi bamthande kuzamenza njalo lokuthi uZulu wase-America ube neqiniso kuye ukuthi lo nguye umuntu ongasikhokhela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili
ngezinye indlela singathi ngumuntu okwaziyo ukuthi abuse njani ukuze abe losekelo
uDonald Trump into eqakathelwe fathi singayikhohlwa ngeyokuthi ungenile kwezepolitiki kodwa lwana umuntu waqala wabe ngosomabhizinisi waba ngosomabhizinisi owadlula kumastejizi amaningi okwamenza wabe lokukhalipha okukhulu kakhulu ukufunda nje umuntu ngokwakhe ukuthi umuntu kuthiwona so konkwana kwamenza ukuthi akhaliphe kakhulu njalo abekwazi ukuthi into ayidingayo noma into efunakalayo ukuthi ayenze ukuze ukuze uthi abe ngumuntu okhetha izinhliziyo zabantu wakufunda ukubona ukuthi lokhu lalokhana lokhona yikho okungamenza ukuthi abe ngumuntu ophuma phambili so kwaba yinto emqoka kakhulu kuye njalo abantu ama-advisors yakhe ngabantu abakhalipileyo abakwaziyo ukuthi psychologically abantu ungababhitha ngayiphi indlela so iqembu lakhe asebenzisana lalo nxa lingakhangela i-cream yonke lale phezulu kolaphana kwe-executive committee yakhe ngabantu abakhalipileyo abayibo bamncedisayo kodwa ke kakhulu yena nxa sesikhuluma kakhulu yena ngumuntu okhalipileyo njalo ngumuntu okwazi ukuthi abone ukuthi abantu bafunani
lo ngumnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930 13860 laku-15460 kilohertz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama yebo ke sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu le-Facebook laba sifingelela uLawrence Moyo uLindsay Hammon uGodfrey Matutu uThembani Jiyane uthi kulo nyaka kunzima emasimini akulalutho uSibusiso Ndlovu uthi linjani msakazi yalibulala ilizwe lakithi izanu PF kodwa namanje besifuna izikhundla siyabonga uArthur Khumbuncube usonke Khumalo lo Thandiwe Gumboli qhubekeke lisixhasa sihlanganeni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC njalo lingakhohlwa ukuthi silalo njalo uhlelo lwethu olulandelayo ntambama njengesikhathi sonke.